Soku izika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Balamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 29 kuZibandlela 2021. Ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
esikubonayo yikuthi uhulumende uyavimbela abantu kuphela nge-lockdown athi akungayiwa ndawo hlalani ezindlini athi yikho kuzasusa igciwane. Lokho ngeke kulivimbe igciwane, kudingeka ukuthi nxa kule-lockdown kube lokunye uhulumende akwenzayo okuza kwenza ukuthi igciwane lingabhebhetheki ligcwale ilizwe lonke.
Uhulumende namhla uqhelise ngamaviki amabili isikhathi sokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka we-COVID-19.
Isimo ekusileni kulomsebenzi isibhedlela lesana sikhulu njalo sakhwa ukuthi sikhangele abantu abalemkhuhlane engasiyo COVID-19. Ngakho ke kumele kube lemduli eyakhwayo ediliswayo ukuthi abantu bayenelise ukuthi bakhangele omongi i-COVID-19. Yiwumsebenzi owenzakalayo ekusileni okwakathesi.
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezincedisana lohulumende ukumelana le-COVID-19 elizweni bathi sebefike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okwamukelwa kwezigulane ze-COVID-19 esibhedlela se-Ekusileni koBulawayo. Kuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zokholo uVusa Mangena odume ngokuthi ngu-V Music ecula ekoBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende namhla uqhelise ngamaviki amabili isikhathi sokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Umphathintambo wezempilakahle uMnumzana Constantino Chiwenga wazise ukuthi uhulumende ubone kufanele ukuthi ilizwe liqhubeke livaliwe kuze kuyefika mhla ka-15 ngenyanga ezayo ngoba umkhuhlane le ulokhu umemetheka. Lanxa bebaningi abantu abatholakala bele coronavirus lababulawa i-COVID-19 kulezi nsuku, uMnumzana Chiwenga uthe ukuvalwa kwelizwe okuqala emhla ka-5 kulinyanga sokwenze umomo waba nganeno. Wengeze wathi kule ngozi yokuthi kungabe sokulomkhakha we-COVID-19 omutsha elizweni. Ngokunjalo uthe ingcwethi zikahulumende ziphakathi kokuphenya lolu daba. Inani lasebebulawe ngumkhuhlane lo kuleli lona likhwelelaya kunkulungwane elikhulu lamachumi ayisithupha 1160 izolo ngemva kokubhubha kwabantu abangamachumi phose amane i-38. Abatholakale belomkhuhlane lo izolo njalo bangamakhulu amathathu alamachumi amane lambili i-342. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe bele coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezedlula amachumi amathathu 32,646. UNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor uMnumzana Efidlela Ncube waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokuqheliswa kwesikhathi sokuvalwa kwelizwe.
Yona i-lockdown vele bekukhangelela ukuthi izaqhubeka isiya phambili, kodwa esikuchoyo ukuthi kayingabile evimbela abantu ukuthi babe lempilo, kayivumele ukuthi imisebenzi enyethile yenziwe, amankampani amanye amancane akwazi ukuya asebenze, abantu bakwazi ukondla abantwana. Ingabi i-lockdown yamapholisi emgwaqweni lamasotsha etshaya abantu lama-roadblock kuvinjelwa abantu, kodwa ibe yile yokuthi ekhokhelelwa ngabezempilo, ekhokhelelwa yisayensi, ekwazi ukusebenzisa ithuba le-lockdown ukulwisa igciwane. Kodwa esikubonayo yikuthi uhulumende uyavimbela abantu kuphela nge-lockdown athi akungayiwa ndawo hlalani ezindlini athi yikho kuzasusa igciwane. Lokho ngeke kulivimbe igciwane, kudingeka ukuthi nxa kule-lockdown kube lokunye uhulumende akwenzayo okuza kwenza ukuthi igciwane lingabhebhetheki ligcwale ilizwe lonke. Lokhu akwenzayo akungeke kusebenze.
Uchiwenga uthi uhulumende uphakathi kokudingisisa ukuthi kungaba sokuleminye imikhakha ye-coronavirus eZimbabwe na ngoba sibone kwele South Africa kusiba lomkhakha omutsha sibone kwele Ngilandi lakho kusiba lomkhakha omutsha ngokubona kwakho ingaba isikhona yini eminye imikhakha kakhayela umkhuhlane eZimbabwe.
Yebo umkhakha lo ikakhulu ovela kwelase South Africa usukhona nakula angiboni ukuthi singabe sicabangela ukuthi ungaba khona yini ngoba nanku usufikile emazweni aphetsheya khona le kanti ke thina le South Africa ubudlelwane bethu njengomakhelwane kutsho ukuthi abantu bayangena labagulayo bagcwale indawo yonke baye emadolobheni lasemakhaya kutsho khona ukuthi likhona leli gciwane kodwa ke igovernment yeZimbabwe kayila capacity kayila ndlela zokuthi ilibone leli gciwane kudinga ukuthi kuze kwenziwe ngabanye lanxa kade belayo leyo capacity kabazihluphi ngakho babonakala kabala ntshukuntshu kabala kukhuthala kokwenza umsebenzi wokuvikela abantu ngabantu abadiniweyo nje abasebethemba ukuthi amasotsha lamapholisa iyo azavimba igciwane kanti kudingeka isayensi lolwazi olukhulu ukuthi livimbeleke leli gciwane lingagcwala indawo yonke.
Lowo ngumnumzana Efihlela Ncube wesihlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. Abenhlanganiso ezizimeleyo zeMandebeleni ezincedisana lohulumende lekhansili yakobulawayo ukumelana lokumemetheka kweCOVID-19 eZimbabwe bathi sebefike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okuthathwa kwezigulane zeCOVID-19 esibhedlela se-Ekusileni kobulawayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Isibhedlela se-Ekusileni sasivele singalungiselwanga ukwamukela izigulane ze-COVID-19 ngakho-ke lezi nhlanganiso zakubona kufanele ukuthi ziphathise ngokulungisiswa kwaso ukuze sisebenze ngalesi sikhathi ilizwe lilwisana legcikwane leli. Umgcini sihlalo we-IM4 Bulawayo Fighting COVID-19 umnumzana Busisa Moyo uchasisa ngohlelo lwabo lwe-Ekusileni Hospital.
Silokhu siqhubeka phambili kodwa asikafiki lapho esifisa ukufika khona ngenxa yokuthi u-IM4 Bulawayo ukhangele ukusekela izibhedlela mayelana ne-COVID-19. Besisekela njalo i-National Testing Lab esempilo. Isimo se-Ekusileni kulomsebenzi isibhedlela lesana sikhulu njalo sakhwa ukuthi sikhangele abantu abalemkhuhlane engasiyo COVID-19. Ngakho ke kumele kube lemduli eyakhwayo edilizwayo ukuthi abantu bayenelise ukuthi bakhangele omongi i-COVID-19. Yumsebenzi owenzakalayo e-Ekusileni okwakathesi sikhangele ukuthi ngamaviki alandelayo sizayenelisa sabancedisa ukuthi bathathe ama-patients awe-COVID-19.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthi uhlangothi olwesibhedlela se-Thorngrove olwe-isolation ward soluqalile lalo ukusebenza.
Isibhedlela se-Thorngrove sile ward kumbe esikade sibizwa ngokuthi i-isolation ward ekhatshane kwamanye ama-ward lapho sigcina khona abantu abalemkhuhlane esikwazi ukuthi i-cheshe imemetheke or very infectious conditions. Lanxa nje isibhedlela sonke sizaziwa njengokuthi i-infectious or isolation hospital. Leyi ward kusukela ngomnyaka odlileyo ibi sakhiwa kakutsha kumbe ngithi bivuselelwa ngesilungu okuthiwa i-renovation ilungiselela ke ukwelapha lokugcina laba bantu abalomkhuhlane we-COVID-19 ngoba sisazi ukuthi laba bantu indlela abagcinwa ngayo kayifanani leminye imikhuhlane njengabo-TB labo-measles indingindi kumbe imikhuhlane yezihudo. Laba bantu nxa besesibhedlela into eqakatheke kakhulu kubo yilo umoya ohlobo lwe-oxygen. Bekufakwa leyo oxygen, piped oxygen. Ngolwesihlanu olwedlileyo mhla ka 22 leyo piped oxygen yaphela. Ngathi ukufakwa kwayo kwaphela kwasokusenza ukuthi mhla ka 23 ngomgqibelo sisuse ama patients kuleyi ward ekabesivele siwagcinela khona amabili ayesesele esibhedlela siwahangenise umbe ngithi siwafake kuleyo ward sisebenza leyo isolation ward yebo kayika phelisisi
okwamanje inhlanganiso eziningi ziphakathi kokuncedisana lohulumende ekumelaneni lokumemetheka kwe-COVID-19 ezibhedlela zonke zelizwe njalo kobulawayo iThornbury Hospital lokhe kwaqala ubhubhano lwe-COVID-19 ibisamukela izigulane izigcina kwamanye ama-ward emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Elebusana lithi lizaboleka imali kubhanga le World Bank ukuze lenelise ukuthenga amajekiseni wokuhlaba usapho lonke kwelebutswana. Kodwa kukacace ukuthi yabo kuza abagoqela inkulungwane zabeZimbabwe bazathola lolu sizo na. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron khona le kwelebutswana.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwaLebotswana uthi ilizwe lakhe alifuni ukuthenga amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ngezigaba. Uthi bafuna ukuthi bahle bathenge amajekiseni ayinela usapho lonke lweBotswana.
We want to procure the most efficacious vaccine given our circumstances and the potential for success. And we will mobilize.
Sifuna ukuthenga umuthi wamajekiseni ozasisebenzela njalo ozaba lempumela. Siludumo kunhlelo zokuhlaba amajekiseni. Sifuna ukuhlaba wonke umuntu hathi abantu abalihlekana.
Does not hit a number needed to treat to provide protection.
Umbiko okhitshwe umongameli Masisi yena okade ehlanganele siphathamandla zebhanga le-World Bank e-ofisini yakhe kuyona livi uthi abeZimbabwe kweleBotswana bengelaqiniso ukuba bona bame ngaphi ngodaba lokuthola ijekiseni ye-COVID-19. Kule nkulungwane zabeZimbabwe abahlala abanye besebenza kweleBotswana kodwa abanye bengelancwadi ezibavumela ukuba selizweni leli. Umnumzana Mthabisi Ndlovu uthi uqakathekile ukuthi inhlelo zonke ziguqe labo ukuza ngoba bengatshiywa phandle akusoke kube le mpumela enhle.
Ngibona ngani kuyabonga science sense ukuthi i-vaccination iphiwa abantu balapha thina singayiphiwa ngoba siphila lapho kusho ukuthi phela omunye uyagcina esethelela omunye so kungaba kuhle ukuthi wonke umuntu athole ukuze wonke umuntu avikeleke.
Kula inhlanganiso emela amalungelo abeZimbabwe kweleBotswana kodwa komakhelwane umnumzana Nqabutho Mabena ongumgcini sihlalo wabeZimbabwe kweleSouth Africa uthi bona sebeqalisile ukukhulumisana lorhulumente kamongameli Cyril Ramaphosa ukuthi abokuze abathole amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19.
Thina ngapha kweleSouth Africa sikhulumisana lebandla elibusayo lalabo elisebenzisana labo esingathi ngolwasemzi ngama-alliance partners. Namhla sithole indaba ezokuthi u-director we-Department of Health uthe yena abantu abaphuma kwamanye amazwe kabasoze bancitshwe i-vaccine nxa sekuqalile ukuthi abantu baphiwe.
Uvalo lokulabo abaseBotswana ngekho emthethweni belakho kuyeqiwa luhlelo lokuhlatshwa ijekiseni. IBotswana ikhangele ukusungula lolu hlelo ngombimbitho. Amazwe alemnotho ephumelele yafana leCanada kanye leMelika kanye lamanyanga eNtshonalanga angconywe inhlanganiso yabokuza i-International Organization for Migrants ngokuyelula isandla behlaba ngitsho labokuza amajekiseni. ELeBotswana laba ngamanye amazwe akuqala ukulobelana isivumelwano sohlelo lokuthola imithi welapha ye-COVID-19 olweCovax ukuthi ithole amajekiseni azaphathisa abangamachumi amabili ekhulwini i-20%. Kodwa umongameli Masisi uthi kaboni le ndlela ingaphathisa masinya okungcono kuyukuboleka imali e-World Bank kuthengwe amajekiseni alingene uzulu wonke weBotswana. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSagron kweleBotswana.
Live Talk namhlanje sikhangela ukuqheliswa kwesikhathi se-COVID-19 lockdown elizweni ngamanye amaviki amabili. Ezinye izakhamizi zebulilima ePlumtree zidinga uncedo ngemva kokudilikelwa izindlu lokulahlekelwa izifuyo kulandela ukunakwa ezulu eliningi kumalanga ambalwa edluleyo. Lokhu kwenzakala kuWard 8 eHwana, njalo kwake kwaba lesehlakalo esifanayo ngesikhathi lesi eminyakeni edluleyo endaweni ezibalisa iNdolwane, Mbimba, Khame leMadlambozi. Eminye njalo imizi eduzane lemfula uManzi Amnyama, Thekwane leMayithengwe yadilika ngomnyaka odluleyo ngesizathu esifanayo. Uhulumende ubikwa esithi abantu bayinqaba ukuthutha besiwe endaweni ezikhuphukileyo. Kodwa uMnumzana Trimo Mpofu, isakhamuzi sePlumtree njalo eyisiphathamandla sebandla leMDC Alliance, uthi akucaci ukuthi abantu bengasiwa ngaphi.
Okwenzakala yikuthi abantu babevele beyakile before belemizi yabangithi. Izulu lonyaka linenge kakhulu, imizi eminingi ngane kuthiwa ifuna ukutoda ikampani yezindlu ziyadilika lapha lapha la. Okwenzakala izindlu zidilika yikuthi abantu ba-under, abantu ema-areas la they are underdeveloped ngesilokuthi ngesikhiwa masikhuluma. Abaningi bangkhona abalandlela zokuthi bebengayakha izindlu ezingaqina kakhulu ukuthi azinike zimelane lezulu eliningi njengaleli linalo nyaka. Abantu bengela mandla afani lana lawo, izindlu ziwile. Izindlu ziwile kwenzakaleyo ukuthi akulanto esiyibonileyo senza i-government ukuthi bezame ukusiza labo bantu. Abantu bavele bazihluphekela ngoba le nto esikhuluma ngayo into esukela before khona ngale muva from 1980 esibesiza namhlanje. Abantu bahlezi balokhu behlezi ezindlini ekuthiwa ngesiNdebele ebezokuthiwa ngamadumba, uzokuthiwa amadumba bekuyinto eyirawundi nje ekunjengomdaka lona ogidwa phansi umncane yafulelwa ngotshani. So izindlu zonke zenezo ziyawa, yinto eyenzakalayo esigabeni.
Kodwa siyeza ukuthi abanye bayala ukusuka nxa uhulumende sithi besiwe endaweni ezikhuphukileyo.
Hayi, abantu asikuthi ukuthi kume bayala. Abantu of course abazayala ngoba uhulumende lo khona isikhathi asithetheyo from 1980 uzozofika kathesi. Kona ma uzozotshela umuntu kathesi ukuthi right since 1980 wena suka la, then ungelani indawo oyamnika yona ukuthi ehlala kiyo, uyabe uzabe ezamele yale ngoba ayeke umtshela ukuthi suka la, then lapho kumele ekhona kakwazi suka lapha uye nga, yikho kumele sikukhangele. So into esizama ukuthi sikhulume ngayo la yikuthi uhulumende kazame ukuthi acacise into yakhe le yakhuluma ngayo, asho ukuthi umuntu suka lapha esiya nga, ngoba nxa esokulo mumo onje omubi ngale indlela umuntu uyabe mele esuke lapho akhona emzini wakhe ngoba ngumuzi phela wola abantu abaningi ngumuzi.
Lowo umnumzana Trimo Mpofu ohlala ePlumtree njalo eyisiphathamandla sebandla leMDC Alliance sixoxela ekhona le ePlumtree.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Okwamanje besizwe abalaleli beStudio 7 ukuthi bathini empikweni abasithumezele yona ngenombolo ze WhatsApp ngomkhuhlane we-COVID-19.
siphila igama uSmart amanyenyeza. Hayi akunzima madoda tinasavela lockdown ekhaya. Ayi angazange ngibone njengalokho. Hayi kuyabheda straight. Abantu bavayela abala ngijoni into yokudla, abantu abalanto zokwenza. Hey ekhaya kuphilwa nzima. Kodwa hayi siyazama siphila labaningi noma kunzima nje siyabe siphila labo balaba bajwayele. Anti vele abantu sebajwayele. Hey lati siyakopa khonapho. Fanele ukope nxa ususa ekhaya ufanele ukope okwenzakala ekhaya. Kodwa nje hey kunzima ekhaya. Uyabona ukuthi hayi abantu isimo sibi. Ngeke ngathi ngiyadinga isicheko ukuthi akuse caravan lapha eCountry Park. Yo ngathola abantu benini impukani phezulu kwenyama ngahle ngakhanda ngakhalala ngaphenduka. Hayi kunzima Studio 7 madoda. Hayi kunzima komgodoyi kunzima.
Uqhakaza omuhle. Hayi ke unjalo sikhuluma kakhulu sikhangele isimo sikhona kwamanje umkhuhlane weCOVID-19 esibhekane nakho kakhulu bakithi. Akulanto ebambekayo. Ithi ngiyavakatshela njona sezitolo. Into zonke sezikhuphuka. Hey, khonapho ke asazi ukuthi bakhuphulele obani. Thina esingasebenziyo thengi siyithatha ngapha imali. Kubuhlungu. Kutsho ukuthi yona vele imbuzi yomnyanga ikhala ilandela ikhanka. Nkulunkulu zangenina sibe komunye umnyaka. Siyabonga Moses Ngwenya edaluka.
Ukhulumayo umgcini Dladla ngikwele kutshana kodwa nizale emzola 27 kodwa sithi kuvalelwa kwabantu mina ngibona ku-right kakhulu ukuthi umkhuhlane lowu uyamemetheka uyaphambili njalo uyabulala ngaba abantu bayalalela imithetho abayiphiwa yi-government yeZimbabwe ngokuthi lo mkhuhlane ezihlobo zami uyabulala kakhulu kodwa lapho mina ngikhona hayi lo mkhuhlane ungcono kakhulu endaweni yaseBotswana ngokuthi siyakwanisa ukusebenza sibili kodwa uvunyelwe ukuthi ugqoke imask.
Labo ngabanye abalaleli beStudio 7 abathumeze imilayezelo yabo kuWhatsApp kunombolo ethi 0012024650318. Lawe ulakho ukutsho umbono wakho ngokubona kusenzakala emangweni wakini kunombolo yinye. Uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zokholo uVusa Mangena odume ngokuthi nguVim Music ecula ekobulawayo. Asizweni ixoxa lo Ezra Jesus Banda weStudio 7.
Busa mangena ule phimbo elihlabusayo elikhwabithwa ngabantu abanene. Udume kakhulu ecule emabandleni ezokholo, nguye esidumisa laye kule viki.
Uvi qembu lami ibizo lona lefuthe li TV Music and uvi angizikhethelanga libizwe ngaliphiwa ngama fans ami ebebe ngibiza ngalo ngabe hlangana lami ong performer live on stage. Bengihlabela kakhulu enkonzweni. Ngathanda ukuhlabelela abantu bathanda umculo wami, ngingaqala ukuhlabela emichadweni la kumanye ama events engangibizwa khona. Kwele into yenza ngakhetha umculo wegospel. Indlu vele ngizalelwe kiyo indlu yamaKristu, bowangezelela ngokuthi ke mina vele ngingumKristu ozelwe kutsha.
Abaculi abaningi bawodudizathu nqaba lesiphiwe esikhulu kwezomculo. Uvi ngomunye wabo osacathulayo kodwa ucula ezingeni eliphezulu.
Well, iV Music qale ngo-2018 ukungena kwezomculo wegospel. Ngaqala ke urekhoda isingili yami okwakuthiwa Nkosi Bambi Sandla Sami. Engayibhala ke ngemva kokudlula ezimweni ezinzima ezangenza nga ngene emadolweni ngihlala ngikhala ngisithi Nkosi Bambi Sandla Sami. So yiyo yaba isingili yami yokuqala.
ufanele uvi ukuthi acule ingoma ngalomkhuhlane we-COVID-19 osuqeda abantu njalo uledlade lakhe alikhuphayo elimnandi okwamagama.
Abameyiwani ethi inkosi ibambi isandla sami engayirelease ngo-2018 elezingoma ezingu-8 lama-single angu-3 undlela featuring Qeqeshi Mtambo losabela engimenze ngo-2020 losilwele futhi engimenze ngo-October eyingoma ke eye-corona hiyaba last project yami.
Uvi uyatholakala enkundleni zokuxhumana lokuzilibazisa ezebulenjini ezinjengabo Facebook, Twitter, Instagram. Lezi ngegama lakhe elithi Vusa Mangena.
Ngingatha amandla mayaphela. Kubamya.
Kusela ilizwi kubalaleli singakavali uhlelo.
Ngiyabonga kakhulu ukusisupporta lokuphakamisa ke inama artist kakhulu esisaqala kungayisini vele akula lapha esingaya khona. Icela abalaleli bekwanisa ukuthi bethenga imusic yethu kuma online stores, bekwazi ukuthenga ama CDs yethu, besichase kakhulu siyaludinga kusizo lwabo.
Bese libasana kuhlelo Woza Friday silomculo kobulawayo kondongazwela noVusa Mangena othuma ukuthi ngu V Music yena ucula ingoma zokholo ngobunono obukhulu. Libe lampela sonto elichukela igama lomu eza Jesus Band.
Trusting you, dear Lord, you are my strength. Oh Lord, you the pillar of my life. You are the master of my destiny. I trust in you.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende namhla uqhelise ngamaviki amabili isikhathi sokuvalwa kwelizwe emzameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kuhlelo Woza Friday kuliviki sizwe umculi wengoma zokholo uVusa Mangena odume ngokuthi ngu-V Music. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC ngesithi libe lempela sonto enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.